Sinanjani vanhu lentisi irikokirawo baba utsvangirai indaba yokuthathela impahla bekapresident utsvangirai nesindaba sendiri ngoba into ekhona lapha yikuthi izisebenzi zonezo zasebenzela ibandla zazingasebenzeli upresident yena isidumbu sakhe babesebenzela ibandla okuthiwa i-MDCT. So nxa kuyikuthi bebefuna ukuthatha impahla bekumele bathathe impahla zibandla achezika president. Lokhu kukhombisa ukuthi izano ilokhu ibhizi izama ukuthi ilulaze ipresident yethu iminyangise besenza izinto zokuthi acine avume into abazifunayo. Manje khonokho kakutshintshi lutho ngoba konke abakwenzile kungaphandle komthetho ngokupresidenti kayisuye owaqatha isebenzi lezo. Isebenzi lezo njalo zazingasebenzi endlini kapresident, zasebenza ehofisini yakhe yangesouth.
Manje njengebandla likuthatha njani, libona ungani kuhlukuluzwa yini lokho kwenzakalayo?
Kakhulu kuhlukuluzwa ngoba into ekhona lapha esisenza izame yehluleke ukulala udaba lokuthi njengebandla le-MDC sike sahlangana nabanye abantu isikhala ngodubo luka-Idayi Gamara lo waphongumncikilika wanyamalala namhlanje asikwazi ukuthi ungaphi. So ubona kakubaphathanga kuhle ukuthi thina njengebandla besikhankasa ukuthi u-Idayi Gamara abise emolini yakhe ngoba ewatshontshwa izane. So izane sidinga izindlela zokuhlukuluza inkokheli yethu nokuhlukuluza abalandeli bephathi yethu ukuthi sitshiyane leduva luka-Idayi Gamara. Kodwa thina njengebandla sivele kasivuyele emuva ngendaba yokuthi simfuna u-Idayi Gamara evuyile ekhaya ngoba wathathwa yizane lapho abamfake khona sifuna bamlethe.